So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 30 kuzivandlela 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa uhulumende esithi elinye lamapolisa aphume kumsakazo weSky News etshaya owesilisa ofakwe izankosi libotshiwe, iningi lithi kumele kubotshwe wonke amapolisa lamasotsha aphatheke kudaba lokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu okubikwa kuqhubeka. Umeli wemkhoba edalele ephalamende umnumzana Amos Chibaya olilunga le-MDC ubotshiwe njalo izolo esetheswa icala lokuqoqa uMvukela lanxa nje besanda khululwa ngumthethwandaba phezu kwelinye njalo icala lokuphehla uDlakela. Uhulumende usola umkokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa umnumzana Mosi Maimane ngokuqoqa ukumangalela umongameli Mnangagwa enkantolo yamazwe omhlaba e-ICC phezu kwamacala okubulala lokuhlukuluza uZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi libotshiwe elinye lamapolisa aphume kumsakazo weSky News etshaya owesilisa ofakwe izankosi, iningi lithi kumele kubotshwe wonke amapolisa lamasotsha aphatheke kubulaweni lekuhlukunyuzweni kwabantu kumaviki phose amathathu edluleyo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi bedlula itshumi ababulawe ngamasotsha lamapolisa lawa ngesikhathi elwisana labantu phezu kodlame oluqhamuke kulokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso ye-ZCTU. Babikwa bebaningi njalo abahlukuluzwa ngocuku olugoqela ukudlwengulwa lokutshaya ngezikhali ezithiyeneyo abafana lowesilisa owatshengiswa ngumsakazo weSky News lo ebotshwe izandla njalo etshaywa ngamapolisa amabili ngendlela ebuhlungu. Amapolisa la ayihamba lesotsha ligaxe umbhobho. Uhulumende uqale waphika ukuthi ividiyo le ithethwe ngeviki edluleyo esithi yathathwa kudala ngomnyaka ka-2016 kusabusa uMgabe. Kodwa uZulu uhlokomile lengcwethi lazo zakhipha ubufakazi okwenze isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba wagcina evuma ukuthi ngempela ividiyo yokuhlukuluzwa kwalundoda ithethwe intathelizindaba yeSky News eHarare ngeviki edlule. Ngokunjalo uthe ipolisa leli uConstable Makunike usebotshiwe. Uthe njalo uMakunike wamiswa umsebenzi kudala phezu kwamacala agoqela elokuntshontsha. Wengeze wathi baphakathi ngokudinga ipolisa lesivili ayihamba lalo kanye lesotsha. Ukuhlaziya lolu daba usithanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dumisani Nkomo, umqoqo wenhlelo kumanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu owemathebeleland Collective, wona osanda kuqoqa lokuveza izehlakalo zodlakela ezibikwa zadalwa libutho lamapolisa kumaviki asanda kwedlula.
Yikuthi vele empilweni okule mpondo akufihleki, ngoba nxa sikhangela intathelo izindaba eziningi eSky News, inhlanganiso ezithatha indaba emhlabeni wonke ebalobuciko obukhulu. So benze umsebenzi wabo ngobunono lobuciko obukhulu. Akusimangalisi ngoba vele i-evidence ngobufakazi kukhona ukubana abamabutho kade bengenile ebantwini betshaya abantu, even kulutho laphana abanye kade bevulela abantu ukuthi bengene. kade ukhanya ukuthi ngabantu abatrainiwe kwezindawo labantu abavotshiwe arala ubulawayo lomunye odijilweyo kutholakale ukuthi kade ungabantu bamabutho bezama ukungena bencedisa abantu abaluthambe bevulelana abaluthayo emva kwalokho njengesikhathi sama-dividend ukuthi amasosha ebuya ekuseni egqoke njengama-dividend ntambama besephenduka ephume njengamabutho kuyafana nalakhona lokho ukuthi baphinde baphenduka njalo sebehlukumeza abantu sebegqoke ama-uniform ukuthi sebaphume emabuthweni ngabaphuma ngaso ngokunye lokho ngoba ngibona abadiployayo
kodwa uyatsho uhulumende ukuthi umuntu lo ubesemisiwe umsebenzi
umuntu kade kakhanye phezu komsebenzi sibili esebenza sibili ngedlabuzane elikhulu namandla amakhulu okugengisile kade esemsebenzini nxa sikhale ividiyo layana sibili kade kukhanya ukuthi umuntu sibili odiniweyo uba nasebenza umsebenzi kade kuzikhanyela njalo okunye kwenza ukuthi indaba leyi ingani sayisola yikuthi uhulumende uqale esala ukuthi ubana ividiyo lani liqiniso khathesi usevuma kodwa isecathane emva komuntu wokuthi abantu labana basuspend khona lokhu nje kwenza singani singathembi sithandabuze khona lokhu okhulunywa nguhulumende wasebenzi phikisi enkulumeni yabo
yena uhulumende uthi abantu abamangali kuye amacala ayenziwa libutho njalo uthi ukhuthaza inhlanganiso ezizimeleyo njengani ukuthi lani likhuthaze abantu ukuthi bebike emapholiseni kwenzele ukuthi amacala la kuphenywe ngawo
bona zani ukuba nzima khonapho abantu asoze bethi nxa bethayiwe balinyazwa abanye badutyulwa besokutha babile njalo ebantwini abenze khona lokho damage yemntwini warisa ukuthi ahambe eripota njalo engakwazi enxa yona umuntu yena lo owenza khona lokho yebe khona e-police station kusebenza uma izwe limebuhle libuswa kuhle kuhlonitsha amalungelo kungenamapholisa lamasotsha ngamahlonga ngindlebe kodwa nxa sikhangela kathesi amasotsha namapholisa yibo kade beveza ubuhlongandlebe lokuganga nobunsola boya
pho kwenziweni ukuthi amacala angabe senziwa libutho abe segcekeni azakale kuhulumende kwenzela ukuthi kudingisiswe ngawo kuyaphetha ngani
ya no kumele kudocument khona lokho kanye inhlanganiso ezimele amalungelo abantu kumele zicollect information kulezi ma-Human Rights Commission akhayele khona lokho kulama-international organization International Criminal Court even international njalo inhlanganiso njengo the SADC kumele bebekwazi ukuthi kwenzekale into enje eZimbabwe and into esivamile ukubana abantu nxa bejengisela amabutho bayathunyezwa ukuthi bethaye abantu njengalokho okwenzakale yadala mhla ka-August 1 sokuphinde kwenzakala njalo kathesi
njengomanyano wenhlanganiso ye-Matabeleland Collective elikuqoqayo likusa ngaphi
ya nohulumende la sesizamile ukuthi simnike siyazama ukuthi sicollect information simanike i-report ukuthi kwenzakala so ngoba sibona kuqade ukuthi lapho bebekwazi ukuthi bawona ngayo kodwa mbona umsebenzi omningi sizama ukuyenza umsebenzi wokukhankasela amalungelo abantu kuthi ngesinye isandla njalo sizama njalo ukuthi siqoqe ama-resources ukuthi sincedise laba abatshayiwayo
lo ngomnumzana Dumisani Nkomo umqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu owe-Matabeleland Collective ubexoxa icingo losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje umeli wemkhoba edale lephalamende umnumzana Amos Chibaya olilunga le-MDC ubotshiwe njalo izolo esetheswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende uChibaya ubeselamaviki phose amabili evalelwe esitokisini phezu kwecala lokutshotshozela uDlakela. Ubekhululwe izolo ngumthethwandaba we-High Court kodwa amapholisa ahle amphuthuma futhi amvalela emetesa icala lokuzama ukuvukela umbuso weZANU-PF. Uhulumende sechothoze umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa LDA umnumzana Musi Maimane ngokuqoqa ukumangalela umongameli Emmerson Mnangagwa Labanye abusa labo abezanu PF emthethwandaba wamazwe omhlaba International Criminal Court phezu kwamacala okubulala lokuhlukuluza uZulu weZimbabwe. Embikwena wethu leizolo unkosikazi Monica Mtswangwa oyisikhulumeli sikahulumende uthe kuyabadanisa ukuthi uMaimane lebandla lakhe bathethe isinqumo lesi bengazange bakhulumisane lohulumende weZimbabwe bazwa njalo icele lakhe ngokwenzakalayo. Ukulandule njalo ukuthi amabutho lamapholisa ayaqhubeka ngokuhlukuluza uZulu. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ucele umanyano weUnited Nations abesadaki kanye leBe-African Union izolo ukuthi bangenele kudaba lweZimbabwe bamise ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda waqala ngokumbuza ukuthi bathini ngamazwi eDA lawebandla le-EFF.
Njengoba i-EFF ikhulumile emphakathini kusho ukuthi lakithi lizilifikile. La wonke amabandla asekhulumile emphakathini ukuthi ekavumelane nezenzo zikahulumende kaMnumzana uMnangagwa ezokubulala abantu lokuhlukumeza uZulu wonke jikelele. Kithi la uPresident Nelson Chamisa uqhatheka kangaka ukuthi ngibani okhuluma ngezamalungelo oluntu oqhathele ukuthi ukhulume. Besilalele sikuzwile njalo kuyathembisa ukuthi inhlangothi lamabandla achiyeneyo akuzokazi le-Afrika langaphandle ayakhuthaza uhulumende kaNangagwa ukuthi ame ukusebenza ngokubulala abantu langokulimaza abantu kuyinto embi.
Yiphi njalo enye inkuthazo elizayinika umanyano we-SADC kumbe we-African Union nxa belokhu bengakaliphenduli?
Sibakhuthaza ukuthi kabaqhubekele phambili bezama ukuncebana indlebe lomnumzana uMnangagwa ukuthi akayekele ukudlala ngebutho nsuku zonke kuyinto embi esigabeni njalo kuyinto embi ku-SADC. Kube khona indlela okungalungiswa ngayo iZimbabwe kuyiwa phambili esingathi zinkuthazo zenkulumo zokulungisa indaba zokhetho, indaba zobusazwe, indaba zengqubekela phambili lomkhonono. Into oqakathekileyo ukuthi nisefikisile ilizwi lakhe kubo sokusele kuba ukuthi babona ukuthi bayama besehlangothini lwabantu lamalungelo abantu kumbe bayagijimisana lokuthi bayesaba iZANU-PF kumbe mhlawumbe balobungane lomnumzana uMnangagwa. UPresident Chamisa angakwenza ukuthi azise uZulu weZimbabwe lokhu asekwenzile okuzenziwa ngezinye iy'nkokheli kusala kuzo. Amazwe amaningi nabantu abaningi phansi emhlabeni bande ukuthi bazise amanye amazwe ngezinhlelo abazenzayo, kodwa kusalayo ukuthi umsebenzi wokuzikhulula ebuzimeni usezandleni zikazulukazi weZimbabwe.
Sibonile njalo ibandla le-ANC le-South Africa iqula ebelikhona elizweni lizokhulumisana leZANU-PF.
Ngibona ngani bangabe belande ukuthi bazocwayisisa njalo bazise iqula leZANU-PF ukuthi kungabe kungasiyo into enhle ukuthi baqhubekele phambili besebenza ngaleyo ndlela. Uzaku nalokhu eqhubekela phambili ekhuthaza ohulumende bamazwe wonke e-SADC ukuthi bangalandeli indlela iZANU eqhubeka ngayo isiya phambili.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC. Sixoxe njalo lesi phathamandla seZANU-PF uMnumzana Belief Gawule yena othi uMongameli Mnangagwa uzimisele ukukhulumisana labamabandla aphikisayo.
Nxa kungaqalisa ukuthi kukhulunyiswane kuqaliswa ngumongameli welizwe ophethe zonke inhlelo. Umongameli welizwe incediswa yikhomishini ye-National Healing and Reconciliation iqoqela njalo ama-stakeholders anjengama wonke nje ama-political parties ama-church ukhokheli bomdabu nenhlanganiso ezinye ezithize. UMnangagwa ekuqaliseni wevele efuna ukuthi kukhulunyiswane uze walinganisa wenza le zinto ezimbalwa ezithengisa ukuthi uyarecognize i-opposition ama-parties ama-opposition parties waze wasungula uhlelo lokuthi kungakungcono ku-accommodate u-opposition leader eku-house of national assembly. Then kodwa khona kwalokho kwaba yinto engamukelekiyo kwabanye bethu labo, kodwa belezi zathu zabo ngokuthi belokhu bekhala ngokuthi ukuthethwa lohambanga kuhle lani lana. Kodwa futhi ngifuna ukuthi ngikutsho kono ukuthi umongameli nguye omele iqale ukuthi aqale igijimise abanye abantu besibelingena phakathi enkundleni bedlala.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezano PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa seqalisile ukucwayisisa udaba lokutsha kwesakhiwo seZimra. Yabe sigcwele impahla ezathathelwa abantu ngezizathu ezijiyeneyo ngabeZimra laba emngceleni weBait Bridge izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende sebumbe ikomiti yamalunga angabaphathintambo bakahulumende ezahluza umonakalo owehlela abanini bhizimusi abagqekezelwa izitolo bantshontshelwa impahla ngesikhathi sokukhalala umsebenzi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu, kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli nje bonke. Lona okhulumayo lana uDizi wakwaMthimkhulu ngiseJohannesburg ngokomsebenzi nangokuhlala. Kulesi simo lesi esikhuluma ngaso leso sokuhlukunyezwa kwabantu ngamasotsha namaphoyisa ekhaya. Mina ngisibona njengokuthi sokuyiqala kokuwa nokuphelelwa ngamandla kombuso waleli bandla leli libusayo. Ngoba ngicabanga ukuthi uma bengakwazi ukuthi bakhulumisane noZulu mangabe uZulu enenkinga, bona bavele nje bavulele isibhaxu babulala abantu bazitshela ukuthi bayabethusa abantu bayabethusela. Yebo khona bazobethusela kwamanje, kodwa umuntu angahlukumezeka kakhulu ugcina ezidela naye. Ekugcineni bazogcina abantu nabo bezivikela ngoba kwesaba kuzobe sokungasekho, ngoba ngendlela okwenzeka ngakhona kubi kakhulu, okungangokuthi abantu bazogcina bezidela bebona ukuthi okungayisikufa ikuphi. Lokho kuyogcina kuholela esimeni esiyingozi kakhulu esingayenza ukuthi kugcine kusiba nempi elizweni.
Sanibonani Studio 7 linjani lapha enikhona, hayi thina siyaphila. Into engifuna ukuyitsho madoda yileyi, kanti sokuthiwa abantu ababulewe lapha eZimbabwe babulewe ngamatsotsi, kanti amapholisa lamasosha lawa kade sistradini kade besenzani? Ngoba yibo kade begijimisa abantu bedubula abantu. Namuhla izinto sezitshintsha, sebekhumba umini ku-MTC bathi khona i-MTC yebi lamatakati bebulala abantu estradini. Amangezano kawapheli since 1980 bebulala amaNdebele loko beqamba amanga, but into yabakayipheli. Namhla sebesithi khona ye abantu babulaye ngamatakasi e-MTC apho namatakasi ezanu abulala abantu.
Sanibonani basakazi beStudio 7, siyabonga umsebenzi elisenzela wona lezi ndaba elisilethela zona mhla lamalanga. Inkosi libusise. Siyabonga kakhulu ngoba yiwumsakazo osinikeza ubunjalo beZimbabwe ngoba likhuluma labantu abaseZimbabwe labakuphi lakuphi komhlaba bengabaseZimbabwe abakhuluma ngento abazaziyo njalo. Mandlovu lokhulumayo, ngikhuluma ngiseSouth Africa kwamanje, ekhaya kukosiphepha eTsholotsho. Akukho kuhle ekhaya bakithi. Sesizaze sigugele ezigangeni ngenxa yezani. Abantu beze befele egangeni ngenxa yezani.
Siya reporter wena ipolice station to reachiwe uyafika utshaya kuthiwa wakwazi wangubani ukuthi ipoyisa liyarepha wena. Yabona ukuthi into le vele eyenzakalayo bayenze ngathi abantu baseZimbabwe abalangqondo. So enye into yadlaba abantu bayenza wonke abantu beZimbabwe ngathi abacabanga abona yibo bodwa abacabangayo abanemiqondo engcono kulabanye. So mbone ngathi mina isikhathi manje sokuthi abantu betshela neqiniso, betshela i-government iqiniso ebengapretendi sometimes. Ngoba kuba lokhu esibhike sijikajika sicatsha umunwe akusisi ngalutho. So kuyisikhathi ukuthi iphoyisa lo-government betshela iqiniso elipheleleyo ngqo. Face to face bebelazi iqiniso loba yinini. Ngiyacela liyibale lento, libatshele abantu bekwazi iqiniso, bekwazi ukuhlukanisa umgogodla lenyama ukuthi kahle kahle bona bafuna ukudlana ibhonzo o bafuna ukudla isteki inyama. Habe sahlupheka abantu eZimbabwe. Hayi gama Muhendri ibuye ikhezi. Ngiyabonga Studio 7.
Labo gebe kungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho mbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sisiphetheke ezekuseni ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala emazweni atshiyeneyo ezithi zithukuthele ngokwenzakalayo ekhaya njalo zithi uhulumende kumele aphuthume alungisise umnotho njalo amise ukuhlukuluzwa mahlayana kwabantu ngamasotsha lamapolisa. Umnumzana Rafael Mthombeni uhlala khonapha eMelika njalo ukhokhela inhlanganiso eqhuba inhlelo zokusiphilisa eziphathisa uZulu emaphandleni e-Intuba Sustainable Project. Umthombeni uthi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza abantu abhekane lokuvuselela umnotho.
Uphosa kuyahlasimulisa umzimba sibili lokho esikubonayo lesikuzwayo ikakhulu esikubonayo nxa abantu sebebhaqululwa betshaywa.
Izihlobo labangane zithini nxa likhulumisana lazo isekhaya?
Abantu bathithibele, abantu abakwazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Kuyikwesabela ukuthi sokubuya lokhana umbhuqazwe lwana ukugura wuthi. Ye owesabeka kakhulu. Yikho ke kunokwesaba sibili kwabantu okukhulu kakhulu.
Ukuyini libona ngani kungenziwa ukuqeda lolu daba? Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa secele abe United Nations, abe AU, abe SADC ukuthi bangenele kodwa kukhanya nganake kho onyikinyekayo.
Okukhona ukuthi engubonayo engxenye ukuthi bangathula okwakhathesi kodwa ke nxa kuyikuthi uhulumende yena khona owethu engelampendulo yendlala yona le ekhona ekhaya bazaze bangenele ngoba akusuke kugcine lokhu kati abantu balambile phela kathi baza kwenza njani. Kuyabuya njalo kudubuke kwenye indawo.
Abantu ngapha eMelika abayizizalwane zeZimbabwe mhlawumbe izihlobo zakho labangane bakho nxa likhulumisana ngokwenzakalayo bona bathini?
Abangane bami nezihlobo abakhona lapha babona kungathi ngaphandle kokuthi kube lenguquko ethize ukutshintsha okuthile akusoze kwenzakale lutho. Ngakuyikuthi i-economy yona le ekhona, le ndlala yona le khona, ukukhwela kwezinto akusoze kuhambeki.
Ngiyakholwa bakhona abaseduzane lawo baziyo mhlawumbe abathe umnangagwa engena bathi hayi uzasilethela ububelo lo. Bathini kathesi nxa bebona yonke inyakanyaka enzakalale?
Babekhona ababesitsho njalo njengoba usitsho. Kodwa thina esizele esasikhona kuzenzakala kuvele kuyikho kuzenzakala savele satsho sathi akulaza kuguquka okukhona lapho kwenzakalayo. Ngoba thina sasikhona, sasikwazi, sasikubone nje, sasiyingxenye yakho. Ngoba nxa usithi uyatshintsha uyaguqula xa uthengisa inkabi esimayeni uyayithatha inkabi leyana uyiseshowa uyithengise rhaba. So kuthi kuthi kayisekho. Kodwa ungathi ngitshintshe inkabi ukhuphe enye ufake enye khonapha esimayeni ukuthi hayi ngitshintshile inkabi. Hayi inkabi leziyana loko ekuyizo zonezo kunapho ziyadonsa ikhube elifana nayo.
Ulenhlelo ezinenge eziphathisa uZulu ikakhulu emaphandleni ekhaya ziqhuba njani zona ngomumo okhona?
Inhlelo ziqhuba kuhle ngoba inhlelo zivele zikhangelane labona laba abadubekayo abakhona emakhaya. Kuthi ukuthi ngalesi sikhathi nxa kule nhlupho ezinje lezo nhlelo zisweleka kakhulu ngoba kusweleka amanzi, kusweleke ukudla. Kuthi ukuthi lezo nhlelo ziswelakala kakhulu njalo nosekelo wakwazo uyaswelakala kakhulu ukuthi ngabe kuyaphakama ukuthi ngabe lonke khonapha liyazincedisa lezo zinhlelo ngoba zithinta lapho kuhlupha khona. Sileyo umgodi omunye esiwuguquleyo manje ekade ubhubha ngezandla sesesiyofaka lokho kuthiwa yi-solar pumping.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungumkhokeli wenhlanganiso ephathisa uZulu emaphandleni Intuba Sustainable Project.
Find another love like mine, and I know just what you're gonna do. You've said those words before, walked out and closed the door, but you come right back, you know it's true. Had so many times together, and we always seemed to make the magic last. If we let it get away, the love we had may never be the same. And you never know what you got until it's over. God, until it's over, and you're all alone, sitting by the phone, I guess I'll never see
you. Umhlabeleli odumileyo uJames Ingram esiqhubela uhlelo ke simkhothamela lamhlanje ngoba ushonile izolo. Ukuziphetha ezosuku ezekuseni esikhangele bezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi elinye lamapolisa aphume kumsakazo weSky News echaya owesilisa efakwe izankosi libotshiwe, iningi lithi kumele kubotshe wonke amapolisa lamasotsha aphatheke ekubulaweni lokuhlukuluzeni abantu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asidibaneni lami owena untungameli Nkomo kweze kuseni ngo-6:30. Litshone kuhle.